Baze ngobuningi babo abantu emngcwabeni kamoyi uGenius Kadungure obhubhele engozini yasemgwaqweni emehlele lapho angqikilane khona lenye imota wayatshayelela esihlahleni imota yakhe yahle yalumatha umlilo kusehlakalo esimehlele emadabukakusa ngesonto evela kwenza umcimbi wosuku lokuzalwa lomngane wakhe uMichel Amuli laye ophelele kuleyo ngozi. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati utshelele umsakazi wokuba ingozi ethethe imphefumulo kaJinimbila abangani bakhe abathathu kungeyabangelwa yikungalandeli imithetho emgwaqweni kanye lokugijima ngesiqhubu esikhulu. Waxwayisa uZulu ukuba alandele okuthiwa imithetho yokuhamba emgwaqweni. Lanxa ubechazwa njengomuntu obeqhuba amabhizimusi akhe ngendlela engacacanga, okubalisa elokuthengisa amandla okuphekisa ohlobo lwegasi, iningi labakhulume phezu kukamuyi bamchaze njengomuntu owayesebenza nzima ukuzithuthukisa lokuthola imali yenzuzo. Udade wabo kamuyi uJuliet utshela bekade bekulo mngcwabo ukuthi umne wabo uGenius kwakungumuntu owakhula ehlupheka kodwa wayehlala ezitshela ukuthi ufuna ukuguqula impilo yakhe aqede ubuyanga. Baze ngobuningi abangane bakhe abavele kumagumbi omane omhlaba ukuzavalelisana lomuyi owayedume ngegama lokusomisa lokuthi Jinimbi uGenius Kadungure. Batshele uZulu obesemngcwabeni lo ukuthi kungamanga lokho okukhulunywa nguZulu ukuthi wayesebenzisa imithi ekuqhubeni amabhizimusi akhe. Omunye wabangane bakaJinimbi uchaze umuyi njengomuntu walesiphiwo sokusebenza nzima, hathi lokho kuthiwa ngabanye ukuthi wayesebenzisa inyoka. Omunye wabakhulumisane lalo umsakazo umnumzana Victor Dube isakhamuzi seBudiriro uthi lanxa wayengamazisisi umuyi kusobala ukuthi wayengumuntu owayethanda ukukholisa.
Abantu bamele bekufunde kungakhathali ukuthi wayengumuntu owakhula edubeka esenzani waba njani, ukuthi khona hhayi empilweni ukuthola izinto zonke ukhohlwe la ukuthi usemhlabeni ayikho into elungileyo. Kumele lawe nxa wawudubeka ubokhumbula phela ababedubeka ukuthi hayi bakhona la kathesi ababefana lawe usakhula. Usebenza njalo njengoba umuntu wayesebenzela ngathi lapho engake ngazwa ngaye ngansizwa nje bembambe emthika badale umthelo wetaxi njani njani, angizange ngimuzwe kuzindaba zokutshontshwa kwemali umbeni khona okwesikuzwa ngabafana abancane ukuthi hayi uza kuthiwa wenza abathi ngesilungu amadili lawo, angizange ngizwe khonoko. Ikutsho ukuthi ekusebenzeni kwakhe hayi ukukhanya ungathi wayemuntu okhaliphile sibile owayesebenzela imali yakhe.
UGenimbi obeseleminyaka engamashumi amathathu lasithupha yokuzalwa 36 ubhubhe ngensonto ekuseni ndawonye labangane bakhe akade besemoteni yakhe ayihamba ngayo yohlobo lwe-Rolls Royce Wraith, ababalisa uLimumba Karim waseMalawi, Michel Amuli owaziwa ngelokuthi Mimi Moana, kanye lentombazane yeMozambique u-Elisha. Izihlobo zemuli zabathathu laba bezikhona lazo kulo mngcwabo. Izakhamizi labangane bona bachaze umuyi njengomuntu obelomusa njalo ethanda abantu. Ngimele Studio 7 ngiseDombo Shaba, ngingu Mavis Gama.